soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Ndingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-15 Nhlangula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukuphikisana kwemibiko kamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ekuvalwa kwelizwe ngenxa ye-COVID-19 kudala imibuzo yokuthi kungaba kulokungezwani phakathi kwababili laba na.
Akuza ukuthi omunye athi hayi kusekuseni, omunye athi hayi kuntambama, kutsho ukuthi vele kuyabe kule ngxabangxoza lobucangu obuthize ekwenzeni izinto.
Ilizwe lingena kulanga lesibili nokuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela i-COVID-19. Amapholisa esithi azabopha yinqe abazafunyanwa besephula iziqondiso ze-lockdown, kungakhathalekile lokuthi ngabe bandla liphi njalo ngobani.
Yebo, siyazibona izinqumo ezibekiweyo, kodwa nje vele besingahlalanga besilabantu vele ade bebhodabhoda, esithi ngaba-market bailiffs ngesilungu, ade bebhodabhoda befundisa abantu emkambo ngokuthi bangazi kanjani ukuze behlise umenzela kwomkhuhlane.
Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abathathu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Kwabanjwa igciwane le-coronavirus abedlula ikhulu 118. Kuhlelo lapho esikhangela kwenziwa ngamabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023. Sixoxa nebandla le-MDC Alliance sihlaziya ukubhaliselwa amabizo okuvota, i-voters registration.
Udubo lukhona kakhulu, lukhona ku-transport, lukhona emthineni wezeki, lukhona ebantwini abangakwaziyo ukuthi amahofisi angaphi.
Zonke lezi ndaba lezinye zozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ukuphikisana kwemibiko kamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ekuvalwa kwelizwe ngenxa ye-COVID-19 sokudale imibuzo yokuthi kungabe kulokungezwani na phakathi kwababili laba. Ngolwesihlanu uMnangagwa wathi abakumsebenzi wokuzithokozisa lokuthokozisa uZulu sebevunyelwe ukwenza imicimbi yabo nxa bengabuthanisa abantu abangedluli amathathu. Kodwa ngelanga elilandelayo umsekeli wakhe uChiwenga, onguye njalo umphathintambo wezempilakahle, wavuka esithi akusela mibuthano ezavunyelwa. Kwamanye amazwe umongameli nguye owethulela isizwe imbiko ephathelane lokuvalwa kwelizwe. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zindimkandla othi kukhona ukutshaya amanzi la.
Nxa abantu besebenza ndawonye ezikhundleni ezinjengalezi zokukhokhela ilizwe, okukhangelelweyo ngubani lobani ukuthi bakhulume lutho lunye, bahlabele ngoma yinye, bagide nyawo lunye. Xa kuza ukuthi omunye athi hayi kusekuseni, omunye athi hayi kuntambama, kutsho ukuthi vele kuyabe kule ngxabangxoza lobucangu obuthize ekwenzeni izinto. Abatshelani okuyikho, nami nginje ngomunye wamuzwayo umongameli esithi laba bokuzithokozisa sebengaqalisa imicimbi yabo kodwa bayingedlulisa abantu abangama-50. Dukuduku na umsekeli wakhe usesithi hayi uhlwa kuqamba ke ngebizwa musical shows aband. Lokho ke kwenza thina abanye esikhangileyo sizibonele ukuthi lapha hayi akula kuzwanana, akula kukhulumisana okuqondileyo. Omunye uzama mhlawumbe ngelihlo mina elami elithi omunye ufunde abe yilikhudi likhulu kulomunye. omunye angithi umongameli nga esekhulumile undoda lo munye bekungamelanga aqambe yona ama musical shows lawo bekungangcono abalise konke achiye lokhuyana ahloniphe ilizwi lalo ongaphezu kwakhe kodwa nxa esevele lwana la mathe engakapheli emntonyeni engakomi usesithi khona lokhu okungenziwa kulobu cango obumangalisayo akuzwanana la kukhona sibilo okukhulu ngoba nanku imfumba le endaweni efihlwe isiphumele egcekeni
sike sabona phambilini esinye isiphathamandla sebandla lezanu PF kupolitbiro esaxotshwayo kuthiwa ngoba sasesithi sisekela umsekeli kamongameli uConstantino Chiwenga kodwa udaba lakhona alusakhanyanga ukuthi lwaphela njani
kutsho ukuthi singathi vele amadoda lawona sebili ngesintu athukuzelene induku emqubeni omunye lomunye ngabona wenza imfumba yakhe insolo yakhe athi angathola ithuba laye azame ukuthi abonakale ukuthi umakhonya ngubani iqiniso ukuthi ungayicubungula kuhle indaba le ngeyinye yezinto wabona olokhu kuqhutshekwa usiya phambili kugwenxwana lanxa bangazi bakhuluma emphakathini bahambe bonke bathi hhayi akukho kucabana kukho kwehlukana kukho kudabukana kodwa phela umlomo wacaba umfula ugcwele
kodwa umnumzana Chiwenga nxa umkhangele ubona ungani ngumuntu ongadinga isikhundla engaphumelela njani ekhanyangela sekelo kuzana uPF ikakhulu nxa sikhangela ingatsha zayo
angiboni mina umsekeli kamongameli kuyazihluba kakhulu ngosekelo kwaloko esivame ukuthi sithi ngama structures singalibali ukuthi indoda le ilibutho elisotsha kutsho ukuthi lakhona ngale njengoba nje bangena ngayo uNovember 2017 bengena ngesibhamu kwabonakala izimota zempi lezibhamu lezigwagwagwa kugcwele indawo yonke engxenye ukuthembile khona lokhu ukuthi angakwenza lakuyena lo njengoba bakwenza kulwana owahambayo
umnumzana Thandeko Zintimkandla yingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo zwelingene kulanga lesibili namuhla ngemva kokuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela igciwane le-coronavirus amapholisa ixwayisa abantu ukuthi labo abazafunyanwa besephula iziqondiso lezi bazabotshwa kungakhathalekile ukuthi ngobani athi njalo abathengisa utshwala ama-bottle store kumele basebenze phakathi kwesikhathi abasibekelweyo kusukela ngo-10 o'clock ekuseni besiyatshayisa ngo-4 ntambama amapholisa athi abazatholakala bevulile kumbe indlamanzi ezizatholakala zinathela ezimoteni zizabotshwa kunsuku ezedluleyo amalunga ebandla lezanu PF abesenza imibuthano elabantu abaningi ukwedlula inani elivunyelwa phansi kwemigoqo ye-COVID-19 kodwa kungazabotshwa muntu amapholisa athi azabopha kungela bandlululo uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yabazisebenzayo ebulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiwene
okumqoka ukuthi thina sizaqhubeka siyaphambili sihlomisa abantu ukuthi bazivikele emkhuhlaneni emalangeni ambala edlulile sike sabhodaboda khonapho kobulawayo silabaphathi bedolobha lakobulawayo sikhangela ukuthi abantu emkambo bayalandela na izinqumo zokuthi bazivikele emkhuhlaneni sinanzelela ukuthi abantu abaningi bebelandela sibili bayageza izandla ngemithi nalesi ngama-sanitizer bayagqoka ama-maski bayatshela nezikhala lapho abasebenzela khona okutshengisela ukuthi-ke abantu bazimisele ukuthi beqhubeke bevikela umkhuhlane lo siyazi ukuthi-ke izinqumo sezikhona thena esikutshoyo ukuthi sikhuthaza abantu ukuthi bephambili bebezivikela bephambili befundisana bephambili bekhangela ukuthi kabaminyani lapho abasebenzela khona yikho umqoka oqathe kakhulu yebo siyazibona izinqumo ezibekiweyo kodwa nje vele besingahlalanga besilabantu vele kade bebhodabhoda esithi ngaba-market bailiffs ngesilungu ade bebhodabhoda befundisa abantu emkambo ngokuthi bangazivikela njani ukuze behlise umenti yabo umkhuhlane lowo endaweni abasebenzela kuzo.
Kukhona yini elingakukhuthaza mhlawumbe amalunga enhlanganiso yenu kanye lozulu nje jikelele?
Esikukhuthaza abantu kakhulu ukuthi baqhubekele phambili belandela izinqumo zenze ezabekwa yiWorld Health Organization ukuthi benqabele umkhuhlane. Yikho esikukhuthazayo ukuthi bageze izandla xa bengena abayasebenzela khona, begeze amakhasimende abo nxa ezothenga, bekhangele ama-temperature abengena emkambo labathengisela khona, ngokunjalo bavulane izikhala abasebenzela khona esithi physical or social distancing. Silabantu njengoba nijilo vele ababhodayo bazaqhubeka bebhoda befundisa abantu, bekhuthaza abantu. Siyahlela futhi le nhlelo ezinyelapha emsakazweni, sixoxa labantu sibakhuthaza phose malanga wonke ukuthi balandele izinqumo lezi ukuze siphephe. Kodwa nje kusidala kathesi ukuthi uhulumende ukhiphe umbiko lo ngaphansi kogatsha lwezempila kahle, kodwa ke umongameli yena betheke abantu beqala ukuthi basebenze kakhulu abazisebenza laba abenza zemidlalo abathi amakatali.
Umnumzana Michael Mdlalandiweni ngwenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Kunjalo nje ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abathathu ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19. Kwabanjwa igciwane leCoronavirus abantu abedlula ikhulu 118. Ababhubhileyo ababili ngabeManicaland, loyedwa owemashonaland Central. Iningi labatholakale bele gciwane ngabesigaba semashonaland Central abangamachumi phose amane 38, kulandela abeHarare abalichumi lasithoba minwembili 18.
Yebo yebo yebo, mthokazo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esulethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla sixoxa ngokuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Silukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMikeove ngo 8 ntambama.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembo be-internet ele-News Hawk libika ukuba indodana kamuyi owayelilunga ledale lephalamende umnumzana Sydney Malunga, umnumzana Siphosami Malunga, uthi uzaphikisa isinqumo sokumthathela ipulazi okwenziwe nguhulumende. UMalunga uthi wazithengela iplazi leli labanye bakhe ababili, kodwa izolo watshelwa ukuthi iplazi lakhe selithethwe nguhulumende. Iphephandaba lobulembo be-internet eleZim Live libika ukuba umongameli wakwele Zambia umnumzana Kenneth Kaunda osele minyaka yokuzalwa efika phose ikhulu 97 ugijinyiselwe esibhedlela izolo esegula kakhulu. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibona abantu bakithilinjani ngezindawo ngezindawo. Abantu basabeka ithemba kuZANU-PF. IZANU-PF ezehlulekela noba yini ehluleka into yonke iZANU-PF. IZANU-PF siyehlule ukwehluleka. Yikho ubona manje isikolo ziyadura, isikolo kasiqondakali ukuthi sibhadalwa njani, kuze hayi IZANU-PF abantu batsho ukuthi iyehlulekile. Abantu into yonke sebezenzela manje ilizwe kalisela government, kodwa into ezwisa ubuhlungu bakuthi imali befaka endlini zabo. Indawo yonke abantu sebezinzile manje. Ilizwe la alisela government le. Alila government. Angeke uthi kubona umnyangabo lo government. Abantu hayi iZANU-PF ngeqiniso iyehlulekile. Iyehlulekile iZANU-PF. And akula nto ezafa yayenza. Akusho abantu abangavusa ilizwe le. Kanti ubusela bazokuthiya lobani. Ukutshontsha bazokuthiya lobani. Ukubulala abantu bazokuthiya lobani. Kube nga izenzo zeZANU-PF lezi ezimbi. Kube nga kuvusa ilizwe. Ilizwe kube selavuka le. IZANU-PF bakhohlakele kumanje buka amapolisa ilizwe livaliwe kodwa bachona bekuthi abantu besiyafaka abantu ejele beqeda bebhadalisa abantu amafayini. Ikuthini kona lokhu? Why vele bethola bekuthi abantu beqeda bebabhadalisa ifayini? Abantu bayenzeni? Abantu abangena kucala, abantu abangonanga lutho kuthiwa hey uyephula iy'qondiso ze-lockdown. Ilizwe langekhe lilungele liya. Ilizwe iZANU-PF ngendlela esilibusa ngakhona, hhayi ilizwe le liyaphela leli.
Salibona 7 ninjani, siyabonga ukusincedisa ukusakaza Yeah. Hayi, siyayizwa MDCT, siyayizwa into eyone lezano bantu, into eyone lezano. Siyabonga ukuzwa iMDCT uhlumele egcekeni kusese aid. Yebo, into eyone. Please, cela abantu bevoyele iMDC Alliance, leMDC lelokho lemphakazi. Yiwo amaqhamo fanele avotelwe. Siyabonga ngozwile umlayelo kaNdoda lwade khuluma izolo ethi iparty engasiza iMDC Alliance. Bambene le mthakazi maphathi angasikhiphela izandla, sikhathele ngezandla, sikhathele ngezandla lawo malaba lapho abangafuna ukwehlela ezihlalweni. Siyabonga ngokuhlala nisempumalanga uPetros ngokuzalwa niselupala.
Salubonani basakazi labalaleli. Hayi, mina bengithi lami mphawule amabili amathathu ngukhethwe bebhe ngikhuluma ngisehaborone Botswana. Bengithi nje uhulumeni weZimbabwe omnangagwa labantu bonke hayi sana labo ngombhuqazwe. Into okumele beyazi ukuthi umuntu kalobi ngabo 1983 ngabo 1984 ngezikhathi ngeminyaka bebulala abantu kwakungela journalist elalivunyela ukuhamba, kwakule curfew, kwakungela media nje kumbe anyone owayevunyela ukuthi engathatha amafoto enzeni ngesikhathi bebulala abantu. Kodwa lathi thina sasingakazalwa siyabona amavideo, siyabona izinto ababezenza abantu. Into okumele beyazi beyinanzelele umuntu kalobi so ukuthi tha ilitshe ukutshontsha ilitshe leliyana ayisikho okungabolisa icala, ayisikho futhi okungachitha ubufakazi. Likhona ilitshe loba lingekho imbali bavela abantu bethu bazobayazi, abasoze bekwanisa ukuchitha yonke into ngoba kulo Jehova ongaphezu kwakho konke. Bengaze bezame, you can kill the people but you can't silence them. Lokho vele loba bengaze bekuzame njani kutshengisela nje ukuthi bavele abazimiselanga ukuphila labantu, kutshengisela nje ukuthi abazi soli, kutshengisela ukuswela inhloni labantu. Bengabanye abantu nga uhulumeni weZimbabwe yisikhathi asithathayo leli thuba ukuthi ehlanganise abantu kulungise ilizwe impilo iqhubeke siye phambili, kodwa baqhubeka bebhidliza betshontsha bebulala. Kodwa hayi, umdali ngowabantu bonke, elabi thuba lizafika.
Ngiyalibingelela nalo nke kuZulu weZimbabwe. Igama lami nguhlalani Mlotshwa. Yikho ke ngikhuthaza uZulu weZimbabwe ukubana sibe sesikhangela ngendlela ilizwe lakithi elise ngakhona. Yikho ke ngikhuthaza uZulu ukubana sibe sesivotela iparty esiyifunayo ukuze sibe sesithuthukisa ilizwe lakithi leZimbabwe. Khathesi abantu bayadubeka emazweni, abantu bayafa emazweni achiyeneyo ngesigaba sokuthi uma kungazakala ukubana ungumZimbabwe awuphatha ngendlela ngesizathu sokubana kuya ilizwe lakithi liphansi. Yikho ke kubangelwa yikuthi thina abantu sisuka sibe sesisiba lokurobheka ngezikhathi zamavoti. Yikho ke bengicela ukubana weZimbabwe libe selivotela iparty elifunayo ukuze lithuthukise isizwe sakithi. Igama lami nguhlalani Mlotshwa, ngisebenza eButswana eFrancistown. Ngiyabonga. Ngithi ke ukukhulumisa labo sisi usithandekile, ngithi uNkulunkulu abe nani aligcine emkhuhlaneni wecorona. Ngiyabonga.
Zihlobo zihlobo, impilo injani makhumba manomhlaba? Insiza liyaphila ngapha, ngiyakwazi umsakazo liyawulalela edaluka lapho. Thine Thandaza Ntshuma kusivalo bangani 1 and 2 edaluka khonapha Kenmo kansili wami khona. Siyabonga ukusithanda okungaka, kungathi ngalili hlala lilalela lami ngiyalithanda lonke moyeni ngwenya edaluka.
Basakazi linjani? Mina ngisizalwane saseZimbabwe. Ngithanda ukuzwa indaba zeStudio 7 every day ukuthi lingangithumela ngeSouth Africa ukubana sizwe indaba zeZimbabwe ukuthi zisakwaza kanjani, kume njani elizweni lethu njengoba isimo somnotho senzima kangaka.
Sanibonani, sanibonani kuStudio 7. Siyabonga Ntungamiri noGibbs Dube, sithandekile Mhlanga. Siyabonga kakhulu. Namhlanje nje ngidaya ke ngibingelela ikhehla lami elingizalayo uThobela Umbizi, Gqibelo Wilson, ngibingelele nesalukazi esingizalayo uMandebele, nabafowethu bonke from kuLivion ubaba kaKero kuze kuyogcina kuCleopas, nabafowethu bonke from kuMos kuze kuyogcina kuMadawu. Hayi, ngikubafowethu asiphileni, angike ngiqambe nonke ngamagama njengoba ngiqala ezinhlokweni ngisiyagcina ekugcineni.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Lake ngamazwi angelani le Studio 7. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden owake wathi uMongameli wakwele Russia uMnumzana Vladimir Putin ngumbulali usethule imbiko etshengisa ukuthi engaba eseguqule ingqondo. UBiden ubuzwe eseSwitzerland emhlanganweni we-G7 lapho azadibana khona lo Putin wagagasa. Kodwa ezinye ingcwethi zithi uBiden engaba esefuna ukuncenga ubungane lo Putin njengendlela yokuthuthukisa isimo selemelika ebese singanxele kulandela umbuso kaMnumzana Donald Trump. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Dan Moyo. Saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani ubudlelwano belemelika lamanye amazwe phansi kombuso kamongameli Joe Biden.
Umongameli Joe Biden washo vele even ngesikhathi ekhankasa ekhampenela ukuba ngupresident ukubana yena inhloso yakhe kuzoba ukuthi abisele iAmerica back ekubeni ibe lilizwe elihloniphekayo kwamanye amazwe njalo eli-engage-ayo amanye amazwe libisele i-leadership status yalo ebe yiyona i-America yaziwayo from kudala ukubana yiyona ebi-leader entweni eziningi kwamanye amazwe ngamanye amazwe wona alandele. So uBiden I think uyaqhubeka nesithembiso sakhe sokubana uzobisela ilizwe le-America ekubeni libe yi-leader kwamazwe wonke. Now obviously former president weIsrael siyazi ukubana yena akajabulanga ngokuwina kwaBiden ngoba yena ubezisiswana lo Trump kakhulu njalo futhi bebepusha ama-policies afanayo awukucindezela. So akumangalisi ukubana chothoza uBiden ekuphumeni kwakhe njengoba esedliwe okutshengisayo ukuthi izinto sezitshintsha emazweni wonke, i-democracy isiqala ukuphenduka ngoba into eyenzakale Israel inkulu kakhulu ekuthini ibandla eselithatha over khona manje i-coalition e-include even iqembu lama-Arab iparty esingathi iparty eyama-Arab layo isiyipart of umbuso okhona manje Israel okujabulisa kakhulu ngoba kuyatshengisa ukuthi sokulokusebenzisana kuzoba lokusebenzisana okuhle phakathi kwabo laba bantu okungancindezeli abantu besi-Arab labavela e-Palestine.
Siyabona ubana uMongameli Biden usevisele ilizwe leMelika kuzivumelwano ezinye zasezicitshiwe ngowaye ngumongameli uMnumzana Donald Trump. Kungakutshengisani lokho?
Izivumelwano ezazikhona ezazishiwe ngumongameli uBarack Obama sabona uTrump ezibhidlisa lezo zivumelwano ezifana lesivumelwano se-climate change, i-Paris climate law change agreement, kube sokusiba lesivumelwano futhi le-Iran esokuthi esekuzama ukuthi sistophe i-Iran ukubana iqhubeke ilokhe isiya phambili ngama-nuclear weapons. So sabona uTrump ezibhidlisa zonke lezo zivumelwano okwakubeka kusenza kucreate ingozi enkulu kakhulu umhlaba wonke jikelele ngoba ukuyekela amazwe afana labo-Iran eqhubekela phambili ngama-nuclear kusho ukuthi azobe threaten amanye amazwe khona ngale Middle East njalo futhi le-climate change sabona ukuthi into ebalulekileyo kakhulu ngoba siyazi ukuthi i-climate change iya-affect i-global warming. Siyabona kumoshakale into eziningi sokusiba lama-wildfires lama-hurricane angapheliyo konke lokhu ama-scientists asitshela ukuthi kukhozwa yiyo i-climate change.
Lo-ke nguMnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa le-Studio 7 ecingweni sesigabeni se-Virginia.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Namuhla kuhlelo lwethu lwezokhetho sixoxa lo nobhala oqoqa inhlelo zebandla leMDC Alliance kobulawayo uNkosazana Tsepiso Mpofu ekhuluma kabanzi ngengxaki abazitholayo kugatsha lwezokhetho olwezek nxa abantu befuna ukubhalisela ukuvota ivoter registration.
Sibhizi phansi ebantwini kuground ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi bayiregista sibe le data yokuthi abantu bonke abangaregistanga kobulawe bangaki ukwenzela ukuthi sibe lethuba lokuthi sikhulumisane labo abeze ukwenzela ukuthi bebuye ezigabeni khona ngale lapho kuhlala khona abantu bethwale imichina yabo abantu beyanelise ukuthi beyiregista bona bakhala ngokuthi abalafiwe bakhala ngokuthi imichina yabo ifi njengakhathesi bathi imchina ifile imchina yezeki ngafa njani khona kulomsebenzi wokuthi beregistrise abantu kulilungelo labantu lokuthi beregistre njengebandla sikukhangele konke lokhu ukuthi sibonisane ukuthi singayenza cebo bani ukuze abantu beregistre
manje njengebandla kukhona yini elikwenzayo ngalolu daba
udaba lezeki libuhlungu kakhulu ukusukumeza abantu abawazi umsebenzi abawenzayo why ngisitsho njalo ukuthi abawazi umsebenzi abawenzayo umuntu wonke ulelungelo lokuthi a register as a voter but bona bahlukumeza abantu ngokuya faka ama office kachana labantu njalo nxa abantu begada besuka ephumula ugade siye town esuka etown bese gada futhi sesiya efamona imali ini azayisebenzisa kulokuthi athenge labantu abakisinkwa ngelinye idola umsebenzi wezeki kufuze belande abantu ezigabeni zabo lapha abahlala khona ngoba khathesi sengibona ukuthi ingxenye ukudileya kwezekhi abakwenzayo ukuthi abantu bengaregistri bebebaningi ukufaka ama-ofisi khatshana njalo lokukhuluma inamba engayisiyo eyarejistwa ngobulawayo khathesi ubulawayo abantu abarejistileyo there are more than 200 kodwa nxa bezawutshela abamaphephandaba ukuthi abantu abarejistileyo bangu kuphela kodwa abantu ade belokhu behamba khona ngale ezekhi akade behanjiswa ngabantu baningi kakhulu kodwa besicela ukuthi besinikeze inamba eyiyo sibili eyabantu abarejistayo ezekhi ababambeki bathi bona imichina yabo ifile bathi bona basebenzisa imichina yematinot kodwa nxa abantu behamba besifuna ukuyarejista emahofisini awezekhi awakobulawayo bacina besiyarejista emahofisini awematinot
bona abantu abalila landelayo abalandeli bandla libatshelani ngodaba lolu njalo liyabakhuthaza yini ukuthi bayobhalisela ukuvota njalo basukuma ngobunengi na
abantu bakobulawayo njengokukhuluma kwami ukuthi abalayo mali yokuthi bahambe befika endaweni ethiwa yifamona lapho okulama ofisi khona awezeki umuntu usuka ephumula agade kumbe luveve agada etown ebese gedeke sesiya efamona khona thina nxa sihamba ebantwini sibatshela ukuthi sizalungisa udaba lo-transport sizabathwala sibahambise khona ngayo njalo i-transport esiyidingayo sidinga i-transport yokuthi ikwane abantu abaningi ithwale abantu abaningi wonke umuntu uyakwazi ukuthi uzupco nguye yedwa ovunyelwayo emgwaqweni amanye amakhombi lawa kasavunyelwa emgwaqweni ukuze uyekhulumisana lo zupco ukuthi athwale abantu thina siyibandla le-MDC Alliance uzupco kas soze wafa wasithwalela abantu ukuthi bayihambe bayiregister so sisazama ukuthi sibe lelinye icebo lokuthi abantu bekwanise ukuthi beregister ezindaweni zabo lapha abahlala khona izeki kwanise ukuthi thwale imichina ihambise lapho kuhlala khona abantu yikho sibatshela khona ukuthi behlale belindile sizabuya futhi sesizobatshela ukuthi abantu bezeki bavumile yini ukuthi bebuye lemichina yabo bezoregistrisa abantu sibathwale sihambe labo bayiregister ngoba udubo lukhona kakhulu lukhona kutransport lukhona emchineni wezekhi likhona ebantwini abangakwaziyo ukuthi amahofisi angaphi so thina njengebandla kufuze sikukhangele konke lokhu ukwenzela ukuthi abantu bekwanise ukuyaregister ukuba slow kwezekhi kulenjongo ukuyala kwezekhi ukuhamba ebantwini kulenjongo ukukhuluma inamba engayisiyo yabantu abarejistileyo kule njongo ngiyabonga
unkosazana Tsepiso Mpofu unobhala oqoqa inhlelo zebandla le-MDC Alliance kobulawayo. Besixoxa la ikuhlandla lesibili lengxoxo yethu ngamalungiselelo okhetho luka-2023. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Ukuphikisana kwemibiko kamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ekuvalwa kwelizwe ngenxa ye-COVID-19 kudala imibuzo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.